abantu bayakwazi ukuthi kule COVID kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabekwa nguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yena uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70 to 90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo-OK kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibohamare le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokhuyana-ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo-ke hayi, abantu singathi thina bazithele ngaqandayo nxa sokube indaba ye-COVID kuko mhlawumbe uzelusile. Kodwa-ke okunye futhi okusuka sikunanzele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningi siminye eminye ngaze futhiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart sebefikile eklasini or 2 meters apart kodwa babe gade uzubukho phela. Njalo ukutest i-temperature leyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto, ngivela thatha wona amanzi. Amanzi alokhu eludubo, yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kalikhizi kube yileliyane elithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokhu esabe sikhongozele ngakho. Njalo amanzi silokhu siphakathi kwalo uhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela engxenye kwezinye indawo. So udubo lwamanzi lokhu luqhubeka kusiya phambili. Kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhe wona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet. Lolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akulanto ejinjileyo. Kodwa-ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana, akhona yilawana ekhangelane le-population yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi igwayisha ngani demi ihlala iyintshumayelo mnyaka yonke. Kodwa-ke kathesi sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo, njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani demi yabe isiphelile. Silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile. Kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke. Sikhangele ukuthi uhulumende njengoba engunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu, enanzele ukuthi i-population yakoBulawayo iyakhula kayimanga. Njalo sithi councilor yaqhubeke ekuya leminye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo. Ungakhangela ama-storm drains amaningi, amanzi akhona ayalahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi. So u-city council kakacabange ngaphandle kwebhokisi, kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamizi zakoBulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi. Njalo okunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi sokuyisikhathi sokuthi i-city council icabange ngezibhorane lezi ezisebenzisa amandla elanga esingathi ngama-solarized pumps, ama-water kiosk ama-jojo tank lawana abeseceleni nje kwe-solarized pump, kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afika avula impompi.